So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Ngeke sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga besephula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle. Ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi. So uma belimaza umnotho waseSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe zinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela inkingi. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyazichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli lemuli zethu. So ngizathi mphumile ngisiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiye emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana lani usiye emsebenzini. Kuze kube ngcono kulabo abahlala endaweni ezifana lasemakhitshini ebalungwini ngoba lapho kungathi kusaphephile, udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube lesivuka mpuzana abantu bagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzame udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya la bekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So lento leyo ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eliright ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa gebe sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kathi indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekathi siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade ngakugxilanga kikho imibuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko kuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni ngakuyegxilwa khona phikhala igxile ebucikweni womntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso, nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba le kuyicompetence based curriculum. I-curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibone emntwaneni. Kungumlando wahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo, zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba inzira masanga commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi balobela uhulumende ngalolu daba.
Bona nje bekukhulu kuhle kodwa yakhukubuza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthi that njalo izikolo eziningi azila ilakhi i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube lomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqukethe kakhulu kwezinto eziningi lona lukhipha nje 30% okuthi imali ihlelwe kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube lobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, lusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo. So thina imali yedatha silayo zeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula nabafoni zabanawo nabanye abathiba lemali bebekhala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nebazi yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathola ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje, kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research, esiya-research achayisane labagamileyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume bawusungena ntambama ebayadinga sidinga kathi akumbonelanga ubani, akumbonelanga ubani. So khona ukhana kubi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umlungezo emalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ubugama. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu kuwezule kwaba kulutshwana kungabandleko kuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nabuhlelo bebabezabuti abaluzwisisi okukangcono luyekelwe nje nxa kuyukuthi kwehluli kubuzisiswa zonezo izinto noba kasinamali singabayanga siphakathi kobunzima asinamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayimali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela eyivikelayo engaweli ezingezini thini.
Selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilulethile uhlelo kubhubha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe kutsho ukubahlukumeza kakhulu yikho okwasenza ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe nohlelo njengebhubha sixoxisana nabawazi nabawadi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukumezeka kwabo sayicompila sayithumela sayithumela siyibhubha kuminisi usecretary wethu we-education ubhekimoyo ukulungisile lokho umnike sibigadalala nathi i-executive sancedisana nabawa-chairperson bethatha i-information ebantwini izakhamizi.
Lo-ke ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho e-ZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti i-voters roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu ele-New Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje ngizokukhuthaza lamabalaleli kaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kasirekhodeni 1 minute, loba 1 minute ama seconds ukuze ukuthi sibale ama-odile maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuntu serekhodi landelisela hayi. Sifuna ukuthi sinikeze labanye lawo ama-chance ukuze injani lawo berekhodi abo ama-message funde. Wonke umuntu i-message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imesage ingadluli irecord ingadluli i 1 minute hayi 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo 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 ungarecord daily ungarecorda namuhla la urecord noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye la ifundwe. Ye siyabonga hayi lapho ndabenze ukukhuza nje kuphela akukone ngizokukhuluma
dalibonani ku Studio 7 ihlobo zethu silibingele mntana ntamba ama enhle ontungamili awubakile o president Jeremiah khona ngapho bantu benkosi lonke labo gifts tobe ake ngithi thathele ithuba mafichane ngithi mina sicela ukuthi umongameli umnangakwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi laye futhi use resigna okwesibili ehle echo futhi ukuthi umthuli Ncube laye asa resigne ngoba kumehlolile okwezimali sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi ama nesayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama basic commodities abo kanti umuyo owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokho ehle kubeke ehle resign yena ngeparliament yakhe ehle igcine ku-operator e-dissolve ngoba iparliament izoba khona ngemva kwama-election namafitshane ukuthi lingenzele ifeva lingitsheleke ukukhulumende kweZimbabwe mashona leyo njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo basidilize kakhulu. Anibonge
litshona njani Studio 7 litshona njani Studio 7 siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezana uPF athi wona abambusinessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sibe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sikakuyabe kungasela Jude siyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy. Nanko kathi sikhathi sokulithwa lisezima zamanini ukuthi lilungise sifone sifuna ukuthi sifone lapha eliyakho ni dollar lezangelime ukuwa lala lonke lisiwa thiwu izazele iphume kuphela
salibonani basakazi be studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo ma yokopt special o anglican sibindi bethi sibanda laba bethi kona khona abantu bezimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngama yokopt ngoba izimbabwe kayisathenda izanu pf lo momubi sengaba ngama yokopt okutsha abantu izanu pf yakwazi thayisela abantu ubabona bethule so bese sabukufaka ukhetho kunengele ukucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabeleland unxa ungafuni triple c wayo ungavoteli izaphumbu voteli mrp lana ukusukuma sibili uqinisa imihlathu siyavoteli izanu pf lokuhlupheke sikuhluphekayo athethi abaningi babuya befile emazweni kathi esikunje ukhunywa ngedudulu abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama youth obhuti bethu besupport izanu pf into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu kathi esibabevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izanu isolo otm laba balamashezi abantu bezanu pf osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu pf yibo ababathumayo kodwa abafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple c abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu pf lalontini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple c ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efos abasela abantu i-triple c ingaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu pf kwapho ngama-ovet abaholi lutho lalo we-fa ubhizi ye i-triple c siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani beyi-efl kayekele bona ukuthi sizehlulekana ukufaka amalunga ethu
mbingeleli enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalo ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu basezimbabwe izano yafakwa ngabantu basezimbabwe izano kufanele isebenzele abantu basezimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifavor kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasvingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-new dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifavor kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kuwumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwana zasezimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwedaba angachithi isikhathi sizokuthi ukhulumende uthenge ama-helicopter hayi kuyahlekiswa kwasezimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzene kungalamithi kungalamtshini kwezimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali kwabo labo mnangagwa ngoba vele anti bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizwile intengo yama-helicopter bekufanele ithengwe ngayo nentengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 point kodwa kuthi uyithenge ngabo 10 point kuthi yabona nje ukuthi bekuyiplani yokutshontsha imali kanti babayebeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo kugoqela lasemaphandleni lapho labezempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpiderm kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe kwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithole nzima, sacasa luze izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangani bakhe. Ezethungwa ngapi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebelele North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile sona ngokwathi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i product claim ngaba limited ku society, it means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
USenior Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa eZimbabwe uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it specific nxa senza ama-patrols senza ama-stop and searches siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi no to dangerous drugs and illicit substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngengunoku
Sibonga lapha.
Ngesikhathi senguquko kungakahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungesiko esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sicela izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle ngala ungasibekelele umsakazo weVoice America sithulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.